Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utano nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izwi lukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-24 Ntulikazi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi akumangalisi ukuqeqebuka kwamalunga ebandla le-MDCT esiya kubandla le-ZANU-PF.
Sakubona kudala 2-3 years ago ukuthi ibandla le-MDCT lidlelana le-ZANU.
Kodwa owayesikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube uthi okubangele ukuthi baye kubandla le-ZANU-PF inhlelo zaleli bandla ezilokuhlakanipha.
Angila nje ngisho inhloni, angila kuzisola, ngithabe kakhulu, ngizizwa nginokuthula ekuthini ngisengingene ebandleni lokuthi nxa ngifaka amandla ami, nxa ngifaka imbono yami, izancedisa ukuthi sakhe isizwe.
Abesigaba seMathebeleland bakhala ukuthi umthetho wePatriotic Act uzabe nqabela ukukhuluma ngodaba lweBukurawundi.
Patriotic Bill isitshela ukuthi singakujela umnanga kodwa ungumbulali wabulala abantu bakithi. I-Patriotic Bill isitshela ukuthi singakhulumi ukuthi eBinga abantu belokho behamba more than 50 kilometers to access medical facility, to access educational facility.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkomo.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla le-CCC lithi akumangalisi ukuqeqebuka kwamalunga ebandla le-MDCT esiya kubandla le-ZANU-PF ngoba bekuvele kulobufakazi balokhu. Kodwa umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora uthi yena labanye bakhe abalokhu besebandleni leli abasoze baye kubandla le-ZANU-PF. UMonzora wethesa icala amalunga ebandla lakhe aseqeqebukile umlando wokufumbathiswa libandla le-ZANU-PF. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalila Mafasimanda utshele iStudio 7 ukuthi bavele bakubona ukuthi leli bandla lilobudlelwano le-ZANU-PF ngesikhathi baze basiwe emthethwandaba lapho abathathelwa impahla yonke ebalisa izakhiwo lezimota zaphiwa umnumzana Douglas Monzora lebandla lakhe.
Khonaphana abaqala khona ukuye entolongweni enkantolo besiya kuthi ibandla le-MDC alliance ngelabo. Sithe sakubona sibili ukuthi hhayi abakhulumi nge-constitutionalism, bazikhulumela ngokuthi bafuna ukubhidliza ibandla labantu kwenzela ukuthi ZANU ibuse lapha kade. Namhlanje asimangali ukubona uspokesperson we-MDCT alliance ubaba Witness Dube sehlamuka sisiya ku-ZANU-PF. Lokho kutshengisa mhlophe ukuthi yizinto ezivele bazifaka bazihlela kahle kancane kancane babe lokhu begabha behlambuka besiya ku-ZANU-PF. Iviki ephelileyo sizwe ukuthi ama-MP angitheni e-MDCT sejoyine ZANU sathi sikubonile. Namhla sesibona isikhulumi sesizwe ubaba Witness Dube laye sihlambukile sisiya ku-ZANU. Lokho kukhombisa ukuthi mahlabezulu lo mongameli wayo i-MDCT ubaba uDouglas Monzora, labanye abe-National Executive and Standing Committee, labanye abazimeleyo esingathi ngama-ordinary members, bonke bazahlamuka, bonke bayegugama bayekhotha mathe e-ZANU-PF. UMonzora sakubona kudala ukuthi izenzo zakhe zazikhombisa ukuthi uyadiliza ama-opposition ngoba Vigis name by the Aki, Lapo Villa Corner, which Gachiwa Chief, Namshanji, Uma is Kulumi Sakas, Lumoki, the Sayabu, San Fief, Ukombi San Shopi, Ubut, Lushe, Lode, MDC, T, Miscovati Transition, Yokuti Ganani Ganani, Upeda Gomyaga, Tizabonin, Sigun Konangai, Incheruba, Nayuba, Paumonzora, President, Tizambona, Laisi, Lumoki, the Sipuis Kunjabu, San Fief, Hipogi. Abantu abahlale bezimisele ukuthi izano iyatfaka abanye abantu abathe infrastructure kwenzela ukuthi badilize ngaphakathi uyabelwe bangaphakathi sesibabonile bakhona abanye ekuthi pusika test kodwa hayi siyabaqaba ngenxa yokuthi ubona kanye ibona kabili yikho babelokhu bekhala besithi sifuna ama structure enu sifuna ama structure enu ibe befuna khona ukuthi bangene njengempehlane baqalise ukuthi liza imgoqo bengaphakathi hayi ukubona kanje ukubona kabili asihlaleni sikhangele sivula amehlo sivula indlebe lengqondo ngoba konke lokhu bayakuzama ngitsho lamanje kusisisisi siyabona abakubhalayo kukhanya ngani ngabantu besisisisi bona bezinhloli zikamonzora lezanupiyefu hayi kodwa ungapheli kuyahlola kuyaphela konke lokhu abakwenzayo qiniso ngomhlaka 23 August lizaphuma kahle ngoba
Alati siyabonga ngulumnumzana Felix Magalila Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Njengoba i-Studio 7 ingasekeli hlangothi siphinde saxoxa lomnumzana Witness Dube yena othi kuningi okwabangela ukuthi aye kubandla le-ZANU-PF. Uthi wabona ukuthi leli bandla seliguqukile alisela budlwangudlwangu njalo lilenhlelo ezinhle ezijonge ukuthuthukisa impilo kaZulu.
Nxa ungumuntu usendimeni kumbe sithu sempini uyabuhlola isitha sakho ukuthi singumuntu onjani sikuhlasela ngaziphi izikhali siyisima kanjani ubuthakathaka baso yikuyini lapho esiqine khona kungapi ukwenzela ukuthi kwani sobusinqoba kodwa ekuhloleni kwami izano PF ngisizofika namuhla ngikubonile sobala ukuthi kusukela ngesikhathi singena ku Government of National Unity izano PF yathatha isikhathi sayo ukuthi ifunde ukuthi opposition isebenza njani engicabanga ukuthi mhlawumbe into eyenzakala abantu babo sebengama security ama minister ethu sebehamba lapha emaralini sebesenzani so izano PF ngokubona kwami okwamanje kumabandla wonke aweze politiki eZimbabwe yiyo elohlelo olusobala olokuthi ilizwe linga phi njalo kumele liye ngapi okunjengokuthi yilo lodi bandla elilohlelo oluvela ebantwini ama policies isihambile thina sivela ku MDC kona ngale rallyini akuzange kube lomsindo akuzange sizange sethuselwe asizange nje sizizwe ngathi silahlekile kodwa ngeke namhlanje nginje ngiyele ugcoba i rallyini ye CCC ngingabulawa ngingakafiki lokufika owe CCC ngeke ayele ugcoba ku MDC angabulawa lokufika engakafiki lokufika so ubusubona ukuthi inhlambu zonke lezane sasize saba kuzani izano siyazilahla ama bachelor wana yalahla i-opposition yadobha yikho esikwenza akusela okuthiwa yi-tolerance ukuyamukelana ukuthi abantu bachiyene imbono kunjenje namhlanje wonke umuntu ukhuluma ngokuthi indaba ngingahambanga ku-CCC ngabe ngithe mphuma kuzano ngaya ku-CCC kanti ukhetho lomuntu eZimbabwe lulukhetho olukhululekileyo owesithathu izano nxa kuyikuthi seyatshintsha njalo sizitshintshile isifuna ukuthi ibe libandlela lethi nguquko njalo eliko inkululeko njalo elikwazi ukuthi kule kuchona emuntwini kutsho khona ukuthi isifuna ngempela endukuyabonakala impawu zakho naziyabonakala ukuthi isifuna ukuthi tshintshe ilizwe libe lilizwe elihle ebantwini balo ekunjengokukhona kwesikubona kwabanye abazwe abantu abakulandele kupho South Africa kubo bani ba endungakhangela esikhatini esiningi abantu bezimbabwe bahlonyisiwe ukuthi bazisebenze ungakhangela khona ukuba kuthola bezisebenza iningi lakhona belingeke likuthola ngabe belisebenza ema industry amakhiwa so ama industry yebo kumele avule uhulumeni usebenza ngakho konke khona ukukutakwenza kodwa uyabona ukuthi kukhona izanu PFS ikuvulile nxa isithi open for business okwenza ukuthi abantu bakithi bakwanise ukuthi bazisebenzele so angila nje ngisho inhloni angila kuzisola ngithabe kakhulu ngizizwa ngilokuthula ekuthini ngisengingene ebandleni lokuthi nxa ngifaka amandlami nxa ngifaka imbono yami izancedisa ukuthi sakhe isizwe angikho ebandleni eliyisebenzisa abantu nje ukuthi bavote bese usithi nxa sokuvotiwe nxa sokumele abantu omansipala basebenze sebeqalisa ukuthi asikwanisa ukusebenza i-government ngwezana nxa umuntu engu-MP sokumele asebenze kasabonakali 5 years iziyephela bakubonile abantu khonoko kakhulu ngama-representatives ethu ku-opposition ukuthi yena kulungele kwelakhe icele abe la mavoti abantu bayebuya le mali ye-political funding bazidlele bona lezi muli zabo.
Alo ke ngumnumzana Witness Dube oyisikhulumeli sebandla le-MDCT esekuzana PF okwamanje ubekhuluma icingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje imikhankaso yokhetho isikuzinga eliphezulu kumabandla wonke. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uqhubekele phambili izolo ekhankasela ukhetho oluzayo ubesesigabeni sesibomvu emzingwane esabelweni seMathebeleland kulandela imhlangano ayenze loZulu ebulilima ngolwesihlanu. Intathele izindaba eStudio 7 uEzra Chisa Sibanda ubekhonale wasethulela udaba olulandelayo.
Uthamisa utshele abalandeli bemandlaleli ukuthi bavotele inguquko. Ubatshele ukuthi ibandla le-TBC lizanqoba kukhetho oluzayo.
Ngifuna ukuthi hayi emzingwane, we want change khonapho emzingwane. We want to support i-TBC. Umazi ukuthi i-TBC is the part of the future, is the next government in this country. Of course, the country is belonke. What Balisa? Ukutai Ujaya, but Balisa is belonke.
Ekhuluma ngentuthuko ezabelweni uChamisa utshele uZulu obethe gwaqa esibomvu ukuthi uhulumende wakhe uzanika izabelo amandla. Utshele inkulungwane lenkulungwane zabantu ukuthi iZANU-PF ikhuluma amanga uma isithi uhulumende we-TBC uzabisela umhlabathi wabamhlophe. UChamisa uthe ngamanga aluhlaza tshoko.
Uja uzangena uzathatha umhlabathi wonke uzanika umhlabathi abantu bayavela outside amakhiwa bayathela amanga. Umfana uzangena uzakunika ama-title deed. Umfana uzakunika umhlabathi wena. You say when you are on the land you must not be removed by government.
Kusenjalo ibandla leZANU-PF lalo liphathela kumkhankaso okhetho oluzayo. Ezigabeni eziningi zelizwe lemadolobheni amalunga edala lepolitbureau elebandla leZANU aphume ijume enceda ukukhankasa. Omunye wabo ngumnumzana Chinga Dube.
Namhlanje siyakhampena mina ngilapha eNkulumane noProfessor Mthuli. Into eziqakatheke ngayo ukuthi inkunzi iyaziwa ngamatholayo. Sesiwabonile amatholi kamdala, so siyake sikhumbuza abantu nje ukuthi hey, siyabona into asenzenzile siyabukeka siyaphambili.
Kolunye udaba ibandla leZaphu liqala ngokuvinjwa ngamapholisa ukwenza imihlano yalo yokukhankasela ukhetho olukhulu oluzayo. Umnumzana Sibongiseni Nkomo umkhokeli weZaphu uthi amapholisa avimbe umhlangano wabo emaphisa izolo.
Kuyadanisa kakhulu ukuthi amapholisa akhanya ayathatha uhlangothi nxa besenza izinto zomthetho bayakhetha ibandla abangali supporter sesibonile ukuthi amapolisa kukhanya ama lebandla elibusayo elezano sicela ukuthi sinikwe amathuba alinganayo xa sokubuya kwezokukhankasela umbuso weZimbabwe xa izano isiku panic mode iyaqala ukwenza izinto zodlame isindebele sithe ongapheli yokuyahlola
amapolisa ekezalile ukuthela iStudio 7 ukuthi avimbelene umhlangano weZap izolo imela iStudio 7 ama challenge South Province igama lamu Ezra Jesus Banda
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota
Ngoba manje ke sizwe eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa usexayise inkampani elungisa imigwaqo eBitumen World ukuthi iyelungisisa umgwaqo ovela koBulawayo siya eFolosi. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi uAkim Sibanda oweTsholotsho ubotshiwe ngemva kokutshaya umgage ngentambo yegetsi waze wambulala. Usibanda ubesethe samkake icala lokuthandana lomzukulu wakhe. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Abantu uStudio 7 ngiyela abantu uStudio 7 linjani ukuphila ufuze sifocuse ngakho thina njengamaZimbabwe ilizwe leli liphakathi kwengxaki abantu bezani PF bayibulele iZimbabwe ufuze sikunazelele khonoko for 40 something years and uzathola ukuthi kwakhona kufile yonke into kwafa yonke into ifile phezu kwalokho babulala abantu abathize babulala for abangala macala abanye babotshiwe kathi so jobs khala basemajele xa usiyavota ufuze ukunazelele khonoko ukufaka engqondweni yakho ukuthi kwakhona abantu bafile ojobsikhala basemajele thina sizisebenzi ezimbabwe lapha siyahlupheka sikholiswa amabhondi ibhondi ifana nomuntu okholisa ama-things akuthengi ludo na ufika emashopu nje awuthengi ningisa ungeke uthenge yona even inkukhu awuyithenge ebhondi kodwa yimali eholwayo and uzabona ukuthi kusiyaphela nje ama-elections lawo lani ma-civil servant liza kubona ukuthi liyabuyela back to imali yena engathenga ama-things yeneyo yathenga yona inkukhu afoke ukuthola ukuthi asebenza but inkukhu awungeke ukwazi ukuyithenga so kulobunzima okuthize ufuze abantu bekunazelele khonokho bekunazelele sibili mhla ka 23 August wonke umuntu akufaka engqondweni yakhe ukuthi kulosikhalo sejele kule lizwe selifile behlulekile izame yehluleka izama ama gold coins yazamani yazamani konke lokho yimizamo esiphelele emoyeni nje yokuzinceda yokuzinothisa mbali okwabona igold coin elupani kumbe etsholosho kumbe even khona liwo plan 3 akula gold coin okwabonakala ngeHarare kuphela labantu bona bezikhulu basuthaka kuphela so ufuze ukuthi likunazelele khona kubantu bezimbabwe likubone faka icelelo kunye lokho lintongalancedo sifokusene kuzibanga lameva siqedeni ngalokhu lolohlupho olukhona siye sikhiphela abantu baphume sifake nomfana nangu khona siqedeni ngohlupho lolukhona lwezani izani sihlupha abantu siyabonga ukukhuluma ngosibani
sanibonani basakaza nabalaleli bakaphikese mina bengicela ukugqugquzela amabandla njengaphikisayo abothamisa umqondisi moyo osibangelizwe ngoku ukuthi ibhora likumnangakwa umuntu obuzamako umnangakwa ngayo yonke indlela sina nje ngabe singabambana seyimbumba chase yena iChinese sale sithatha ibhora lifake kuyiChinese sibone ukuthi yeniza ikhuba njani ngokwena lo mnyango obunye lokhu sasesi kubona ngoba uyawubona lo mthetho wesayinisiweyo lo mthetho lo usalele ubhalelwe wona ama-opposition and azabulawa vele injongo yabakhuzanga umuntu ephikiselele ilizwe ukuthi ephikise umnangapha awu umuntu abangayiile so ibhora asilaziyeni nje kuphele ukuthi isezandleni zikamnangapha so akamakwe kuphuzela abalandeli ukuthi bamvotelele ichamisi khiphe lo mbuso wezanu ukuthi uhlukumeze for 43 years
Akhangela futhi ngani ngiyabonga abasakazi beStudio 7 ukuma phambili kwenu ngicanga ukubingelela bonke abasakazi beStudio 7 ngiyathaba kakhulu uhlelo lwenu leyangani liyancedisa lapha lalapha ngikakhulu ngiyangikhuluma kakhulu ngegeneration encane ngikakhuluma izolo lapha kathi igeneration encane ispeciale yini Mathebelendi angikwazi vele ukuthi abakasikolo abantu abasenqaba khona kodwa babefundile abanye baphuma ngibona ngani abafunga waka 1980 baphuma balokuze phandle ngale njengoba la iSouth Africa isingani iye ngane yabafakana amakhondi especially Mathebelendi engane yabafakana ama-conditions amaZimbabwezi baxotshwa asakwazi khona singenza njani even though ama-political parties ekhampena here and there it's not powerful besinge labanye abakhampena abezaphu kube labanye abakhampena abe-CCC abezanu-P F those people but ngani abalaleli abantwana abalaleli yonke imessage yangikhona bathi kona abantu laba they're just using them sicela ke kubasakazi be-Studio 7 nabalaleli be-Studio 7 ingcedise lapho ukuthi kona abantwana ngokuthwani baphiwa liphi icebo siyabonga especially khona le emashonaland emigrants ema-Tarren South ema-Tarren North baphiwa liphi icebo ukuthi babone ukuthi kona kuyini okusayo siyabonga
Yeah, Studio 7 basakazi bethu abahle kunye nabalaleli niyaphila kodwa ya besicela ke lisibuzele lapho kubaba uGawula ukuthi ngoba nithi abantu be-CCC bajana bona bodwa so lo-ke odu okunye ochidiza umhlangano we-CCC edubula phezulu energy polling wayiliphi bandla ngaliphi angithi yena uthi abantu be-CCC bajana bodwa yena lo odubule phezulu ngaliphi bandla and mina ngithi umthetho okubudlala indima ababoshwe aboshwe lo muntu ngoba ugangile akahloniphi udelela isizwe ngithi uyaboshwa sizwile indaba ezimnandi lapha nabathi CCC ngathi hamba phambili bangalithona ikhuba malithona ikhuba lapha izani iphume nemkhuba yayo le mibi lesikhathele ngayo ayiphume bathi ingcindezi ayiphume ayiphume ayiphuma siyibambeni maqhawe siyibambeni sibambeni ngemkhuleko phuma uhlazo skipheni uhlazo
hey mbingelele emkhudeni ngabe lichona njani basakazi hayi siyezwa uWitness Dube sebalekile la wagigiba wazithela kuzano PF kodwa savela sabona nje into yabo labo Monzora ukuthi bakhuza zilele ayikho into yabo leyana yavela sayibona nje ukuthi laphana ayikho into ekhona chithe lamanzi ayikho le inkukhu le na uWitness Dube ute bekhuluma into efunwa libandla ebengazikhulumeli yena manje siyamuzwa sekhuluma kuzano PF kambe lokho kokukhuluma sokuphuma enhlizweni yakho yini kumbe lakho futhi lakho sokukhuluma into etshelwe ukuthi uyikhulume hayi hambe ekapula Witness Dube lawe khona ngale ngoba empeleni uma ube ungumuntu othanda inguquko amboni ukuthi ungagidimwe ezithela khona lapho sozithele khona kodwa ke hayi kungasenani hamba lawe ekapula khona ngale mhlawumbe lawe siza kubona sobesiso esikhulu ngoba empeleni hayi kwethu sikele kukuzwa mpela singuwo sokhuluma kanje hayi abantu ungabathembishe
Studio 7 litshona njani badala litshona njani hayi thina siyatshona ungena ehlelweni into emangalisayo kupresident weZimbabwe nxa ekhuluma esithi yena afuni kube lodlame eZimbabwe nxa after mavotes yena kunguye oqalisa i-violence ngabalandeli bakhe angazi ukuthi ukhuza bani umuntu oqase ngoba eZimbabwe kulokuthula abaqalisa umsindo yiza no PF enza umsindo udlame elizweni lapho bese sitshela into engayisi ezama ukuzikhukhumeza ngokuthi yena izana yenza kahle izana kayenzi kahle yiyelo dlame yebulala abantu yebopha abantu yenza konke ongafuna ngabantu la ulo Witness Dube osuka kuMonzora hayi seswele okokwenza ulamanga izana PF ayila ntuthuko ngechivini encane xa vele ususele okokwenza yena kayayingena kuzanu yakhe le alandele ukuthi akhethi kuyayingena angatshona ekhuluma amanga amanga ama-aswafuni thina uthi utshela bana amanga umntwana yena seyehlulelwe seswele lapha njengaye akhona kuphela kazihlalelwe ezane kwizanu yakhe khona ngala buyele ekudlala ezanu izana ayilayo nto enhle ngitsho lapho lazivuse kuzanu abantu bayahlupheka kuzanu babopha abantu bangamasela bayinto yonke nje balibulela ilizwe leZimbabwe ngenxa yaye ezanu kuphela so yena kahambe ehlala kuzanu yakhe le ayekele usiqambela amanga lapha thina uthi izanu i-right kwenza ngiyabonga ukukhuluma ngesibanda ngikole ubuzwane
Studio 7. 7 Studio 7 siyazibingelela abasakazi bonke nabalaleli umhlekiso elendododa wabantu baliduke eleli ku-MTC esibaleke yako kuzalo esifika nje sikhuluma izitori eziningi eziningi kakhulu uma sesithi zalo iyazihlula isizama ukuthi ilungise izinto ngendlela e-right ayikho le nto uDube engathi efuna nje ukuzicelela isihlalo kuzalo ebese khuluma into ezingekhoyo ngiyamuzwa mina ti yokhuluma khona uzama ukungena odinga mangena njani indlela zokungena kuzalo okukwenza khona ukuthi ahlase kuthi ipolitiki yona yahlahla hayi angale kuqiniso alikho iqiniso kule nto le asho akule lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Abesigaba seMathebelele ndibakhala ngokuthi umthetho wePatriotic Act uzabe nqabela ukukhuluma ngodaba lweGugurawundi. Ingcwethi kwezomthetho zithi umthetho lo awucaci kakuhle okuzabangela ukuthi uhulumende awusebenzise ngendlela ayabe eyifuna njengomthetho owenqabela abantu ukuthi babuthane. Sixoxele sakhamuzi seBhinga umnumzana Mudenda Chilumbo osaphethe isikhundla sikamgcinisihlalo wabatsha kubandla le-MRP ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Malumba Chris Gande siyabonga kakhulu. Ya kulobunzima osobukhona elizwe leZimbabwe. That's why lisizwa thina abantu beMathebelele lokho sikhalo. This country is a country of class. We are demanding for a classless society. The patriotic bill esayinwe ngumnanga abayibiza besithi Criminal Law Codification Reform Amendment Bill which was signed ukuthi ube ngumthetho ngumnanga. Thina ezabantu beMathebelele is a blow to us. Yikuganga kwaHulumeni. The patriotic bill siyibone irrelevant ngoba kulama outstanding issue afana nalokuthi kulabantu ababulawayo ngeGugurawundi ababulawa ngumnanga kwalomgabelo Sydney Sekaramaya le army which was not part of the conventional army E50 brigade. So nxa udubo lolu lungakasolve kusayinwa njani patriotic bill? Because patriotic bill isitshela ukuthi singamtshela umnanga kwathi ungumbulali wabulala abantu bakithi. Patriotic bill isitshela ukuthi singakhuluma ukuthi eBhinga abantu beloko behamba more than 50 kilometers to access medical facility, to access educational facility, to access anything for public consumption. So, kulicala yini ukumtshela ukuthi abantu beBhinga bayadubeka. Lanxa bengiyibo abapheka ogezi, lanxa beyibo abapheka inhlanzi zonke ezidliwayo elizwe. Lanxa kuyibo abanikazi betourism, lanxa kuyibo abanikazi bewildlife, but they are wailing in poverty. So, patriotic bill ithi yona singamtsheli khonoko umnanga singamtshela khonoko uyasibopha ama 20 years in prison. But in a nutshell, thina njengabantu besithongeni abesivendeni amakhalanga wonke emathebeleni about 13 tribes sithi hayi kayengezelele asoze siyekele ukumtshela ukuganga kwakhe ngoba inotho ngeyethu le abayithathayo amabhoda ngawethu ugetsi ngowethu i-national park ngeyethu iGugurawundi nguye owayenzayo asoze siyekele ukumtshela ukuthi ungumbulali wabulala abantu bakhe. So kayenze i-patriotic bill at the same time iyoengezela ama-prison cells. Ngiyabonga.
Manje ngokubona kwenu akula yini ezinye indlela elingakhalaza ngazo ezifana lokuthi kukhulu nye laba mela izigaba edalele parliament.
Siyabonga baba Chris Gani. Indlela i-option esikhona kuphela kathi esinyoko ngoba siyakwazi ukuthi ama opposition party who are representing people e parliament. This parliament ezaphela kathi gavala the political power gavala political will bet over anjengalawa. Ngisakhumbula ngo December babolekwa ama 40,000 across the political divide ukuthi vele ama bills lawa aphaswa bekhona. Instead they were supposed to educate people on how they rise up against the draconian laws, but they partaked and ama bills now are passed. What passed ama bills ama name? Bona they've been enabling. O Douglas Mons, ave triple C, they've been enabling. But in general, tina esilayo kuphela, the option enkulu. Kufunakala political action. We need to demonstrate. Si uya lumthetho lo, United Nations, lamanye ama political board, but ave kwazi ukuthi no, ama draconian laws are not entertained in any democratic society. Loko kabo MP and the like is a wastage of time because they don't know what they are representing. But ukuthi ba representing abantu abawazi. That's why ndibona siloko sikhala ukuthi amanye ama political parties lawo they no longer have the zeal to liberate people but actually to fulfill politics of personal aggrandizement against the will of the people. Akula into abangayidebate over the issue. Ama MPs akhona wonke afile bakhangelela ukudinga izimali kuphela. That's why libona kulama double candidate akubo triple C yikudinga nje izimali nomsebenzi, not ukuthi becaphisa abantu. These are the things ezenza ukuthi abantu becaphe, but bona they are not cognizant of that. So only way you have a political action in form of a demonstration, ama demonstrations angapheli, i uprising, that's the only way to go.
Lo ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo isakhamuzi sebhinga njalo osaphethe isikhundla sikamgcini isihlalo wabatsha kubandla le-MRP. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebesilazo. Ibandla le-CCC lithi akumangalisi ukuxexebuka kwamalunga ebandla le-MDCT esiya kubandla le-ZANU-PF. Ugodo awa isikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube uthi okubangela ukuthi baye kubandla le-ZANU-PF inhlelo zaleli bandla ezilohlonzi. Abesigaba seMathebelele bakhala ukuthi umthetho we-Patriotic Act uzabe nqabela ukukhuluma ngodaba lwe-Gugurahundi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo ngu-Chris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-past 7 ntambama.